Izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
As in Zimbabwe, we cannot continue with business as usual, as it is no longer a matter of if but when our country will have this capacity.
Ele Zimbabwe seliphawule ngokusemthethweni uhlelo lokulungiselela kanye lokudinga indlela zokuqhuba umsebenzi wokulwisana le-coronavirus.
Lumkhuhlane awula muthi, ngakho indlela esingawenqabela ngayo yiwona lo ukuthi abantu bengabi eduzane njalo kungavuthani abantu abaningi endaweni eyodwa.
Ngesikhathi ikhefu lephasika selisondele, abezinkonzo zokholo lwesiKristu bathi bazaqhubeka besebenzisa inkundla zokukhulumisana ebulenjini ezifana leWhatsApp leFacebook ukukhonza. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule umbiko ukuthi izikolo sezizavalwa ngolwesibili ngeviki ezayo, hathi ekugqitshweni kwalithemu kumaviki amabili alandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Zimbabwe seliphawule ngokusemthethweni uhlelo lokulungiselela kanye lokudinga indlela zokuqhuba umsebenzi ngesikhathi sokubhekana lengozi yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus, wona osubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emkhosini owenzelwe emahofisini akhe, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshela bekade bekhona ukuba njengelizwe bayakubona ukuqakatheka kokuphathwa ngonanzelelo kodubo lokusabalala kwegciwane le-COVID-19 njalo kungasinto yokudlala ngayo.
Therefore, as Zimbabwe, we cannot continue with business as usual, as it is no longer a matter of if but when.
Kungakho njengelizwe singayeza kuqhubeka ingani konke kuhamba kuhle. Akusensuku zatshwala singakabi laye otholakala elale igciwane elizweni lakithi. Lanxa leli gciwane laqala ukuzwakala ngaseChina, inani lasebetholakala belalo labalahlekelwa yimiphefumulo emazweni angaphandle kweChina seliqongwe ukwedlula lelo elabikwa kwele China.
Ummeli wenhlanganiso ye-World Health Organization eZimbabwe, uDr. Alex Gasasira, obekhona laye emkhosini lo, uthi iyancomeka imizamo eyenziwa nguhulumende weZimbabwe.
This is a time for international solidarity and we are very much encouraged.
Lesi sikhathi sokuba lokusebenzisana umhlaba wonke. Siyajabula ukubona ukuthi abenhlanganiso sebesebenzisana labohulumende bamazwe omhlaba wonke okubalisela eZimbabwe. Abenhlanganiso United Nations kuleli sebeqala ukusebenzisana nohulumende weZimbabwe yikho konke okudingakalayo.
Umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshele umbuthano munye ukuba lolu hlelo luzosiza ukumanyanisa umsebenzi wokulwisana lokusabalala kwaleli gciwane.
This has also been bolstered as a result of the support that we have directly received from the Chinese embassy.
Lokhu kungengezelelwa lusekelo esiluthole luvela ku-ofisi yommeli wakwele China kuleli kanye lowe-Britain. Ngifuna ukutsho njalo ukuba ugatsha lwami seluvele luzilungiselele ngokwaneleyo.
UDr. Moyo ubonge uhulumende wakwele China lowe-Bhilitane ngokubatholisa usizo kwezokulwisana lokusabalala kwaleli gciwane elizweni. Iziphathamandla ze-WHO zithi usukhona esigabeni sangezansi yezwekazi le-Afrika lumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uZulu obalisa umfundisi Clement Zenda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, uthi akasuthiseki ngamalungiselelo kahulumende la ngoba abantu abaningi belokhe besemnyameni bengelalo ulwazi olwanelayo phezu kwaleli gciwane.
Uhulumende kaqakathekisanga kakhulu udaba lomkhuhlane we-coronavirus osubulale abantu abaningi emazweni omhlaba jikelele. Okutshengiselwa ukuthi uhulumende kaqakathekisanga umkhuhlane lo ngendlela obulala ngayo abantu emazweni wonke jikelele.
Uhulumende wakuleli uthi lokhe engakabi khona kuleli osethe watholakala elaleli gciwane le-COVID-19. Kungakho bethatha wonke amanyathelo ukuvimba ukusabalala kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi ikhefu lephasika lisondela, abezinkonzo zokholo lesiKristu bathi bazaqhubeka besebenzisa inkundla zokukhulumisana ebulenjini ezifana labo WhatsApp leFacebook ukukhonza ndawonye njengoba uhulumende engasavumeli imihlangano yabantu abaningi abedlula ikhulu ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umnumzana uSeni Spanda, yena oqale ngokuchasisa ukuthi ngempela kufanele kungabuthanwa.
Inyathelo elihle kakhulu, ngenxa yokuthi into yokuqala okumele siyinanzelele ukuthi lumkhuhlane awulamuthi, awelapheki. Ngakho indlela esingawe nqabela ngayo yiwona lo ukuthi abantu bengabi eduzane njalo kungabuthani abantu abaningi endaweni yodwa ngoba uyathelelwana ngaleyo ndlela. Ngenxa yokuthi isimo seZimbabwe ikuthi kathethi sikhuluma kanje izibhedlela zethu esizithembileyo azinakalaphili selilodwa. Ngakho-ke lumkhuhlane ungamemetheka singakwanisi ukuthi siwumise ungabi khona kungaba lomonakalo omunye esalisayo kakhulu. Ngakho mbona kuqakathekile lokhu umongameli akwenzileyo ukuthi afakele umthetho njalo nokuthi amabandla beqalise bona ukuthi bekhangele bebona ukuthi kuhlangana abantu abalutshwana ngesikhathi ngesikhathi nxa behlangana.
Kukhona elizakutshela abantu ukuthi bengakwenza kulabo asebegxile ekutheni ukungcono behlangene.
Okokuqala sibona ukuthi senze kungcono kathesi ngenxa yokuthi sokunokukhanyela izinto ekulenjini, sokukwanisa ukuthunyayelwa ekulenjini njalo siyakwazi ukuba vela amabandla ajayele ukuthi phakathi kwamazulu abantu bayahlangana ezindlini bebalutshwana bengamaxuku amalutshwana. Ngakho lokhu kuzanceda ukuthi nxa amabandla ezaqalisa ukusebenzisa ukuhlangana kwabantu ezindlini ngoba vele lona ibandla likaKristu laqalisa abantu behlanganele ayisonto eqalisayo. Ngakho-ke nxa abantu behlangane ezindlini amabandla amaningi avele alabantu abakhangela amabandla asezindlini uhamba ngezigaba langezigaba. Ngakho kuba lula kakhulu ukuthi-ke kulungiswe ngaleyo ndlela njalo intshumayelo kamfundisi iyakwanisa ukuthunyezwa ekulenjini wonke umuntu ayilalela ayikhangele. Siyakwazi kakhona amanye amabandla ngikhumbula lekamfundisi uPastor Chris babebukela bengena isevisi bekhangelela oshit kuyenzakala nase-America kuyenzakala endaweni eziningi ayisonto entsha njalo akusuphi ngenxa yokuthi vele khona ukuzwelana kukakristu kuphakathi komuntu loKristu. Kodwa siyakhuthaza ukuthi abantu bengayingeli ukuhlangana bekhonza lendawoni.
Lo ngumfundisi uSeni Spanda, isiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance, obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wethule umbiko ukuthi izikolo sezizavalwa ngolwesibili mhla ka 24 kulinyanga ngeviki ezayo athi ekugqitshweni kwalithemu kumaviki amabili alandelayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abenhlanganiso zababalisi elizweni abazali lozulu jikelele beveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokuthi izikolo zingavalwa ngemva kokwethulwa komthetho okumamanzonzo komumo wezempilakahle elizweni owe-National State of Emergency ovimba ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu lanxa inani lezifundi lesedlula lapho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, baxwayisa ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ukuthi luvale izikolo kusasa mhla ka-20 Mbimbitho. Encwadini yabo abayilobele amalunga abo, abe-RTUZ bathi kuyingozi ukuqhubeka besiya esikolo abantwana kanye labo ababalisi esikhathini lapho igciwane liqhubekela lisabalala emazweni awezwekazi le-Afrika selizwakala komakhelwane e-South Africa le-Zambia lanxa engakabi khona osetholakele elalo eZimbabwe. Isikhulumeli se-RTUZ umnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa kabanzi ngesikhalazo sabo.
Isikolo zasemaphandleni azila manzi eduze ukuthi abantwana besikolo bageze izandla bahlale behlanzekile. Singakhangela futhi abazali abahlala ngaphandle kwelizwe bayabuya bevela emazweni lapho okule coronavirus ngalokho bahlangane labantu babo ezindlini bathelelane umkhuhlane. Abantwana laba basuke baye ezikolo bahlangane labanye abantwana bathelelane lowo umkhuhlane we-coronavirus. Kunje akulanto eyenziweyo ukuthi singavikeleka.
Abezinye njalo inhlanganiso yababalisi okubalisa eZimbabwe Teachers Association labo bathi bakhathazekile ngalolu daba. Isikhulumeli seZimta umnumzana Tapson Nganunu Swanda uthi ababalisi lezifundi bezobhekana lengozi enkulu.
Kuhle kwenqabela kulokwelapha vele sekonakele. Amaviki amabili kusiya ekuvalweni kwezikolo isikhathi eside kakhulu kulo mumo. Inkuthazo kahulumende yokuxwaya imbuthano emikhulu ibe imele igoqele izikolo lamakholeji. Thina njengababalisi sizibona sisengozini enkulu yokuthola lo mkhuhlane kanye labantwana esibafundisayo.
Unkosikazi Muzane Namo isakhamuzi seKambuzuma edolobheni leHarare ongumzali laye uveza ukukhathazeka. Kwasekelwa ngomunye njalo umzali edolobheni leMashingo umfundisi Clement Zenda okhokhela inhlanganiso yeChristian Voice International Zimbabwe.
Ngesikhiwa sithi ke prevention is better than cure. Umkhuhlane lo uzasabalala. I-Amalgamated Rural Teachers Association i-right ngoba babone kufanele ukuze izikolo zivalwe ngenxa yokuthi ke i-term lay njengoba besitsho encwadini yabo laphana ukuthi ke akula ma end of year test akulani kuyabe kungela effect enkulu nxa kuyikuthi ke kungapreventwa ngendlela yokuthi izikolo zivalwe masinyane.
Kodwa uhulumende uthi kasisekho isizathu sokuba uZulu akhalaze njengoba ba esekhiphe umbiko wokumazisa ukuba izikolo ze-primary eze-secondary kanye lamakolishi sezizovalwa ngolwesibili kuviki ezayo mhla ka-24 Mbimbitho ngendlela yokulondoloza uZulu kugciwane le-coronavirus. Uthi ukubone kufanele alithathe leli nyathelo ukulondoloza izikolo lapho okwazakalayo ukuba kuhlala kulabantu abaningi kakhulu okungaba yingozi engabangela ukusabalala kwaleli gciwane lanxa engakabi khona osethe watholakala elalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amalunga amabili edale lephalamende lawele Melika eleCongress abathi ummeli weFlorida uMario Diaz-Balart nommeli weUtah uBen McAdams batholakale belegciwane elecoronavirus. owaba ngumsekelo wakuqala wesifazana womlawuli wedale lephalamende lakwele Burkina Faso, uRosemary Kampaore, sebe ngumuntu wakuqala ukubulawa ngumkhuhlane wecoronavirus eAfrika. Abantu bemazweni awezikazi leAfrika akuvela kwele-South Africa kusiyafika kwele-Ethiopia sebeqalile ukuxokozela bethenga ukudla lempahla eningi yokusebenzisa besesabela ukuhlaselwa loba ukuthathela umkhuhlane we-coronavirus.
Ibandla le-MDC lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo okugoqela ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto lokusilela kwempupho kanye lamafutha ezimota kukhomba sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wathembisa ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Kodwa okwenzakalayo yikuthi idola leZimbabwe liwansuku zonke okwenza intengo lempadalo yezinto ezichiyeneyo ikhuphuke mahlayana. Kuke kwaba lethemba kancane lokuthi udaba leZimbabwe lungalungisiswa nyakenye owake waba ngumlamlankunzi eZimbabwe uMnumzana Thabo Mbeki aze ethekelele uMnangagwa lomkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa eHarare emizameni yokubaletha ndawonye ukuze bakhulumisane. Kepha iMDC ithi leyo mizamo yaphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja ngoba uMnangagwa esala ukuhlangana nalo Chamisa. Iningi lithi livumelana leMDC ekuthini ngempela uMnangagwa sehlulekile. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda lelunga lezanu PF uMnumzana Malaki Nkomo onguye osungula lingxoxo.
KuZanu PF konke lokho ongabe kukhulunywa ngabantu ukuthi ubaba uyidisi esilekile upresident wethu thina asikuvumi, thina sikholelwa ekuthini usendleleni yalokho esakuthembisa abantu yikho akwenzayo. Kodwa kubana ilizwe leli belizwe leseliphambaniseke okweminyaka emingaki. Esasingathi namhlanje upresident ithi uMnangagwa kavuke enze izinto zonke zaba zinhle zaba sobala. Kuyafana nomntwana wesikolo ukuthi namhlanje soze ngithiwe mina umntwana okugrade 7. Kuyubane singene kugrade 1 ngabe kuvele umntwana engaboni lutho. Sozothi ngelast week yokubhala umhlobo uyathi khona indaba umntanami efeyilile. Lapha sizama ukuthi thina singawuthathi sesikubeke ukuthi kulokwehluleka. Akula kwehluleka ukukhona iZanu-PF iwakhangela ile manifesto yayo eyo eyilandelayo elandelwa ngohulumende ukuthi abantu bathuthuke benze lokhu lalokhu. Kulama projects amaningi kuma-constituencies ungakhangela kunenhlelo eziningi ezenziwa ngohulumende ezikhona uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ngendlela yona leyo eyokuthi thina thesi sisebenza singuhulumende weZanu-PF sinabantu vele abangafuni ukubona ukuthi kulokuthuthuka abazafuna ukuthi loba kumbe kuyini okukhona kona kube into empi yikho sokukhona. Mina engikuthoyo ukuthi khona abantu bakithi eZimbabwe mabangahlelwa ukuthi bagcine besibanda enzondo. Osokukhona ke sokuyinzondo esilethwa ngabantu isilethwa futhi ayikhona ngabantu kodwa kungesithi libanda elithile ebelibona lona kufanele ukuthi abe lingene embusweni.
Dokotela Sibanda uyala lapho baba uNkomo ukuthi uMnangagwa sehlulekile lanxanje amafutha ezimota eqhubeka esilela impupho kayitho lagali. Yebo liyazibona yini impawu zemvuselelo ezikhomba ukuthi hayi uyaphumelela mpela ubaba uMnangagwa?
Bothami singasebenzisa amagama amaningi kakhulu sithi xafuxafu nje ngoba leli qiniso lisemphakathini. Ubaba uNkomo ngumahlaba ayithwala nje senze ngani yasemuntu wasefilaposi. Iqiniso likhona ukuthi lapho ukhulumele nje ubaba uNkomo ngoba ulomlomo kathi kungathwani umlomo awuthwalelwa mfula. Abesoleni baze bathi hayi okusesakeni kuyasivuyela ukuthi kusesakeni. Bantu benkosi, uZulu weZimbabwe ngangatshelwa muntu langubani ukuthi omnumzana umnanga kwasehlulekile asingakhulumi ngokomnotho ngoba siyabe sizimoshile isikhathi asingakhulumi ngamafutha siyabe sizimoshile isikhathi umnumzana umnangagwa kwehlulwa aze ehlulwe lalulimi lwakhe lokukhuluma nje kodwa lokhu fata limlaleli yini ukhuluma ngabantu uthi kula makhokholoji akhulume ngabantu uthi yena unika abantu imhlomelo ukuthi bathathe isihlobo zabo bayezifake emotshari wayefuna abantu bagijime bayebulala isihlobo zabo bafake emotshari ukuthi yena abesebabhadala abanika umhlomelo ukuthi bafake umuntu emotshari akukho kuphozisa okunjalo akukho kudala okunjalo umgabe utshabalale seleminyaka efika abo-95 akazanga ke angani ummangalo ukuthi kathi umuntu lo usesengumuntu yini isintu besilokhu sisaphuma umgabe lesipithi sakhe sokuqedisela amnethekile ize lonke lelonke umuntu esathe asantisana asantisana kathi lo esesethe namhlanje sekhokorochi namhlanje sithendiripo sasantongorera kathi kuyini khonokho bantu benkosi yekelani ukusenzela imhlolo
Nkomo ngamazwi anjani lawo
mina I see sikhulume sikamongameli kodwa into ekhona engayitsho ukuthi kulendlela ukuthi umuntu angakhuluma umbono wakhe ngendlela ayithethe ngayo sokuzothi omunye umuntu la ayithathe azame ukubhilda kumbe ukwakha phezu kwaleyo nkulumo ayakhe into engayisiyo inhloso nenjongo injongo yalowo muntu abe ekade ejonge ukuthi akukhulume
chasiseleleni injongo baba chasiselele
angizwa
ngitichaseleleni ukuthi mina ngizwe njani baba Nkomo kuzani ngapho likuzwe njani lokho okwezidumbu okufaka izidumbu kumotshari likusomela
leyo yinkulumo engabe ikhulunywe njengoba ngijula ukuthi kunjenje wena uyisikhulumi sikachamisa ngisho mina lapha ngisikhulumela njengokuthi ngingumalakhi Nkomo angitsho ibandla lezanpf ngikhuluma nami imibono yami ukuthi sengathatha ukuchasisa inkulumo ezingangale lokho ngingangixolela kukho
lungalungisiswa njani udaba lwezimbabwe dokotela Sibanda
uhulumende wabantu osuka ebantwini okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa upresident wabantu suka kubandla le-MDC owaphumelela kukhetho luka-2018 wasolutshontshwa nguchigumba lolutasisi malaba ngibone ngani uyiyona nje indlela yokuthi singathola ubuphelo kwelezimbabwe siyazi ukuthi singaletha ilegitimacy kulesi esiqala ukulungisa umkhonomi lizwile lo mmeli we-South Africa kwelezimbabwe sithi hayi okunye okubulala ilizwe lethu yikuthi izinto zethu ama-institutions ethu afana nabo-ZEC ekawathembakali
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo Sokusilela amaphepha okusebenzisa ezambuzi amanzi ahloliweyo ukudla kwamagabha lokunye okuthiyeneyo kwezinye indawo kwelemelika eBhilithane eCanada lakwamanye amazwe lapho abantu asebethenga khona lokhu ngokuchecha besesaba ukuthi bengavinjwa zinkokheli zabo ukuthi bayethenga abakufunayo ezitolo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wababhekane lokusilela kwempahla le ngumnumzana Justin J. Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eNiagara Falls kwele-Canada.
Wahamba kuma-grocery stores like anyawozi uthole lodwa okwamanje izinto ezinjengama tissue papers zitholakala kanzima kakhulu so sesihamba kuma convenience shop ukuze uzithole ngoba ungahamba ema shop amakhulu njengabona Walmart amanye ama shop nje amakhulu la ngase Canada anyawozi uthole ayi coronavirus is affected kakhulu
umoya uthi okunye njalo okuhluphayo yikulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yomkhuhlane lo
ukukhuluma nje kwamanje asebenzi sezindlini especially thina sisebenza ema hoteleni lana ngoba kwamanje ukuze kube nabantu ababuyayo abantu bayesaba ukuthi bebothane bebaningi so ayi asazi ukuthi lathi yophela kanjani bendaba yesi-coronavirus but nginethemba lokuthi okuya kwesikhathi kuzobuya nesombululo ukuthi kuzoyenziwa kanjani
Unumzana Sipho Sigola ohlala eBhilitane uthi kuyamangalisa okwenzakala elizweni leli okulabantu asebebutha impahla sonke isikhathi beyigcina ezindlini zabo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Indaba ye-corona leyi ngani yenza into yenza amanga mani ngoba into eyenzakalayo lapha uhlala kuma-outskirt of London yebo naye kuyasiza kodwa uma sekunje abantu abasuke eLondon sebebuye bazothenga yonke into ama-shelf ase-empty Sainsbury's, Waitrose, Morrison, Asta, empty empty angazi ukuthi kuyohamba njani. Yazi into engiyibonayo lapha sizoba zinkwilimba lo nkosikazi wake ke sishiyane. Ekuseni lembini sivuka sikhayelele endlini sizaze sizwe zinkukhunyana zethu lezi eziphandle yizo ezibhekela amaqanda siyaphila ngayo ama-omelettes nxa sekunzima kakhulu. Hayi ngoba indaba ye-coronavirus umhlaba uvaleka inoma yinini manje sengibone ngamehlo. Hayi asazi kuyoba njani.
Umnumzana Fabian Khoza ohlala kwele South Africa uthi okunye okwenza abantu badidibale ngokwethulwa ebulenjini bokuxhumana.
Sengikhuthaza njalo labantu bakithi abayekele imbiko yamanga abayisakaza kubo WhatsApp labo Facebook ngoba lesi isifo esizoqeda abantu aso sifo esingahlekisana ngaso. Uzohleka umuntu ungazi ukuthi kuyathona ilanga usulaso yini. Asimeni bantu bakithi ukwenza amahlaya ngento enje.
Abafundisi bathi kuyabahlupha kakhulu ukubona abantu emhlabeni wonke jikelele behlupheka kangaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umfundisi Monica Mzezewa ohlala eMaryland kwele Melika uthi kutshaya inhliziyo ukuthi kubhubha abantu akakhulu asebekhulile.
UNkulunkulu uthena kumele sigcine abadala yililizwe asitshela lona lonalelo. Kodwa ngenxa sokusiya mina kimi okuqondane lami nakangikubona okungikhathazayo amanga mabi ngoba ngifica nje ukuthi ngingakhangela umkhumbi kanoku ukuthi kwahamba njani, ngibe sengizokhangela iSodoma leGomora ukuthi kwahamba njani, ngibe sengizokhangela ilokhuzeni i-AIDS le eyabuyayo le ukuthi layo kwahamba njani. Ungananzelela umuntu ukuthi yathi ifika i-HIV i-AIDS leyana ukuthi abantu basebephila impilo bani. Basebephila impilo njengakhona khona kwakusenzeka ngesikhathi sikaSodoma loGomora. Sebephungunatha behamba benqunu besithini yafika ilokhuzeni i-AIDS yabathatha yabathatha yabathatha. Kwasitshiya kusifundisile ukuthi khona kumele siphile ngandlela abantu. Kodwa kathesi sokukhanya ngani sesikhohliwe ngoba sesisenelisa ukuthi selaphe ini i-AIDS. Kathesi sokufikileke futhi. Sokuza sikhumbuza ke futhi ukuthini ukuthi hayi lokho elikwenzayo kakuqondanga ngoba ngalesi sikhathi wonke umuntu ngikhulu uyathandaza.
Akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela sokutheni njengoba abantu umhlaba wonke jikelele bekhanya bengakwazi ukuthi kuya ngaphi konke lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube. Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi uhlelo lwe-Livestock olulandelayo kalukho live, lu-pre-recorded. Isizathu abaningi lingazibuza ngomkhuhlane we-coronavirus usihlaselile lathi ngapha eMelika ngokunjalo kasisebenzi kuhle kodwa silethemba lizalukholisa.
Siyabonga olivalelisayo nguntunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.